lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba namhlanje sixoxa lomnumzana Lionel Dineka owayengumeya wedolobho leGwanda okwakuqala ngiyakwamukela kuhle
yebo ba
ungasitshela ukuthi kunjani egwanda lapho njengoba sikwazi ukuthi yindawo elabantu abaningi abaphelela egoli beseyadinga umsebenzi kunjani sikhuluma nje kathe
umumo mubi kakhulu ngoba igwanda yayivame ukuthi ibekelwe isiphithiphithi abantu bevuke ekuseni besiya emesina bethenga izinto bebuya amashopu lawo ethengisa kathesa umumo mubi ngoba abantu abalamali and so la mashopu lawo sengathi semile mbidana ukuthi ba-ode izinto lezi le migoqo ekhona kathesi yokungenisa impahla igwanda yangathi yathula zwi
siyazi njalo ukubana igwanda ibiyindawo abantu abaningi kade bephila ngokutshekeja kunjani lezi nsuku
kunzima mdala abaningi sebebuyele khonani ukuthi bazame ukuthi bathole okuncane khonoku ngoba imali ayikho emabhenki imali ayikho nje indawo zonke so isitekeja la sigolide singase liphunyuke abantu abaningi and sokuyehlile kangako and kakhulu ingathi nje abatsha ama-youth yibo khanya ngathi indaba leyi sibaphethe kubi kakhulu ngoba kabasatholi lutho
bona amantombazana-ke baphila njani
amantombazana bathwele nzima mdala nxa ukuthi singakhanyela idorobho lawo ntambama uzabona ngathi bayahambahamba abanye babebaleka besiye egoli ukuthi bethole okuncane kathesi akusakuthumezeki ngapha so impilo yangkhono nje inzima kakhulu laba abanye abakhona abafundisayo ezikolo imali laba abayitholi abanye babezama ukuphila kakhulu ukuthi baboleke endaweni lezi eziboleka khona imali and babe sebebamba nxa erholile nayo nje isystem yona lana ayisasebenzi kahle ngoba umumo mubi
nxa umuntu evela khona le egoli ethenge impahla bakhona yini abenelisayo ukuthi babuye le mpahla ezingayenela ukuthi bawondle imuli zabo
thina amandebele ezansi ngapha baba abantwana abaningi basegoli basebenza khona ngale imali ayikho lula so okhulu lobogogo labadlali abagcina abantwana ngapha babephila ngokuthi abantwana bathumezele igrocery le kwansi ukuthi ilaste kumbe inyanga kathesi njengoba kule migoqo ekuthi uthumeze imbodlela eyodwa yecooking oil kunzima emakhaya phezu kwakhonoku edorobheni la kunzima kakhulu ngoba sibona la i-council kathesi singenisa ama-prepaid meter ukuthiwa nxa ufuna uyakhetha but abantu labathathayo kababoni ukuthi abantu kabala mali nxa ungasaholanga amanzi lawo sathenga njani emakhaya nxa bengasathumezanga igrocery le ngobuningi uphila njani wena impilo ukuthi uzofika imanzendi yinto engathi iyinkinga ebantwini abaningi egwane
manje ngokubona kwakho kuzayenzakalani kunyanga ezimbili asithi ezimbili kumbe ezintathu ezilandelayo
igwanda nje ngikhuluma lama abantu abaningi abakhokheli abaningi sebediniwe ngento yepolitiki eZimbabwe yikho sivumela phezulu lokho okubizwa kwabafundisi ukuthi hhayi thina abantu bezimbabwe asitshele igovernment ukuthi thina esikusolayo kuyini ngoba bagcwele ephalamenti ubuhlungu bedabukhulunywa ngani bakhona abakhokheli abakhethwa ngama-elections but abakwanisi ukuthi bakhulume ngoba khona ngale ey'nhlanganiseni zabo kulalokhu ukuthi angama-party whips ukuthi fanele balandele okutho yiparty but izikhalazo zethu yize singazifikiyo khona ngale khanye ngathi upresident kazizwa zikhuluma khona ngale ephalamenti so kakhulu egwanda sithi hhayi thina bantu egwanda kufuze sikhulume izikhalazo zethu ukuthi uhulumeni ngazi ukuthi hhayi sithwele nzima le mpilo ayiselula
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
abalaleli asiqineni ekukhulumeni asiqineni ukuthi siqine into yokugwelegwele le khona elizweni sikhanyele kakhulu ukuthi ilizwe lethu liphumelele kakhulu
hhayi kuzwakele sibongile kakhulu mnumzana
lami ngibongile ba
alo-ke ngumnumzana Lionel Dineka owayengumeya wedolobho leGwanda lobe sixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba